indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngolesithathu umhla ka 7 Ncwabakazi 2019 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eye Victoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga.
Umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omnenzi kakhulu, ifanele kumeka wathi le imlali kakhulu ukuthi inganyedisa ukuthi ivale isithethe lesithiwe ikwefuneka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg ngemva kokuba amapholisa egqagqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eye Victoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni aseMpumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ele-India ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uZulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have an excellent rapport between the Prime Minister of India and His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathi eseleZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons amalahle ngomnyaka. Lokhu kubangelwa yikusolakala kwemali yokutsha amankampani emba amalahle afaka lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukileyo yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi uMnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhatshe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezelela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Last year
ilizwe leIndia yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqhathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi wokade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi iminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe amalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Yaze udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangitakaza. Kabaqale belungise vele i-coal ekhona lana, beyilungise yenele isi-supply, isifakele nje lathi amagesi wazothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, hayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lumsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagetsi yakwele South Africa i-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugetsi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts viki zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikwelede alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mozambique ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imlali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi sithiwe ikwehluleka kwevesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizizezaa zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kwele Zimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sokufika ekuphetheni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hhayi ilizwe elizivezelayo kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi yayibaphale igeseni ongaka, bazama ngazoke indlela ukuthi bevimbele abantu bezindaze bengaphumi. Ukathi yabona sokusebenzeka njalo ukuthi abantu bezindaze bacross iLimpopo bangene e-South Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom ivele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki eliphelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleka ukuthi igcine amalayithi e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane bawufake kwele Zimbabwe, yi-politics edlalayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi bavimbele abantu bezimbabwe ukuthi bengangenele eSouth Africa ngoba becabanga ukuthi eSouth Africa kungcono. Akunabungcono lapho eSouth Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenze amalanga amalutshwana nje ukuthi i-ESCOM layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakho lokhu kwenzakala eZimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungulu Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi esikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Thendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow.
Indaba ekhona lapha ukuthi uhulumende wethu galandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuchiwo isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandi wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlikilili usebuhlungwini ngendaba yezikweredi azibuza zona ukuthi zathathwa njani zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azi-oditwa. So mina njabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana izimkhothi ikhankasela obana i-Minister of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede as a national airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele i-recapacitate kodwa sananzelela ubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingaso yelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani abantu abatshontshayo ngobani. Izinto kazi-odithwe ngendlela ezimele zi-odithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo sibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi kule 15 billion eyahambayo asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion le isingakhona ukubhadala isikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo ama minerals amayinwa ebaphuma boda imali ziyangena zingena ngeforex but sinezikwerede singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi ihamba lobani iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo inkokheli esembusweni ichaphaza inotho ingadingi amacebo lembono yabo okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano owenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and Its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 157575 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole Diaspora Forum sikhangela inqaba ngqoza eziqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa lamapholisa awe Johannesburg iningi labo lingabe eZimbabwe. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitente ecingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle ochiyeneyo basembukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamakampani labathe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukisweni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutsheneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama-RTGS. Intengo le inhle kakhulu, njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefika eItaly eseIndia elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. UZulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorine Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela yeprescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khonapha kwelakithi.
Umeli wemelike eZimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kunhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwePEPFA eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Uqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani eFirst Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo owe-medical aid ephansi kohlelo oluthiwa MicroMed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga, njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine agoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, abe Health Services Board lamanye, njalo kulengcitshi ezikhuluma ngezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni leJohannesburg kwele South Africa ngemva kokuba amapholisa eqaqelele lelo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edluleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlubuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalwa ngelezindlini zabantu futhi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungenabantu ey'tolo kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bebengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethwe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanamaphepha abavele bathathe umuntu eyizele ihambela babuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisatsho lutho ngoba sokumele uphinde ithathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufuneka ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi wakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Pho ma umuntu ephethe ngwada phinda hlubunyeke kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye bangaki kahle kahle ababothiweyo abadojiweyo ngamapolisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7 that is sisezwa manje siyaqiniseka ukuthi kulabadojiweyo about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangayi?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza. Indawo le esikhuluma ngayo ekujiphi no-Troy no-Delvas no-Fanfilak no-Small yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ema-flea market abazithenga lapha eSouth Africa khulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadodiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabokuza lapha eSouth Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele kwizibhamu zabo zama-rubber bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangathondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amaphoyisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi kangaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani aweZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBhilithana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya. uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umcimbi lo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi minyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli ihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplaza eliseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aisha, DJ Zinhle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigray ngomunye wabo.
Iprogram eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bekulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale beheadliner or the support bengama supporting acts. It was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but izimfest lonyaka isikhumbulile.
Usisa senkosi ngomunye njalo abaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estaging lapha, abantu bebebanenge kade bezobukela abalandela imiculo yethu yabantu baseZimbabwe. Silabanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele behlala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele uqakathekiswe abaculi bonke beZimbabwe, kungabi lenketa bechabe.
Kuhle kakhulu ukuthi onkolo uperformela abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngingakufaka ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu base Matabeleland. It's like siqakathekiswa kakhulu lapha kuZimfest. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye eZimbabwe. KulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kulayo yonke imihlobo. Lathi sifuna ukuthi siqakathekiswe kube le fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazanga injabulo ebekhona kulomcimbi, abanje ngomnumzana bekuthemba afuyana.
Into engikholiseke kakhulu, number one, mina njengomjida ngikholisa ukudla. Ukudla beku-right and i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfest ubuphambili.
EZimfest ngibuye nonkosikazi labantwana and this year EZimfest ngithanda ivenue yangkhona. The farm is nice views, it's a different venue from last year. Ayikho kuma residential area and ama queues etshwaleni this year is better and better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kumagama so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody's just socializing and everything is just really organized. Baba labantwana and they seem to be enjoying themselves too.
Baqoloje abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala. Kwadliwa, kwawoswa inyama, kwagidwa, kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfest ka-2019. Silethemba baqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lokhu bethuthukisa ukuhlelwa kwawo ngoba olonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti-ke abaningi bebesola ukuthi ke abaculi abavela ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthu ziyathunqa bebebalutshwana, ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo-ke abavela kuntuthu ziyathunqa. Kukanti-ke imizila bemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba-ke abanathayo bakhale kakhulu. Nimele Studio 7 Maplaza neLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bekukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngaseLondon emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi singasazivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.